gamma gamma bethe nangumdomnya bethi bayabukisa ngesiqu sam kanta basingazi khanya ngobuntu bam ongiyabazwela bo ngoba baziwe kosi bathethelele ngoba bazabakwenzayo 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 ngiyajabula.